kwelanga liqakathekiswayo elizweni leZimbabwe. Sinanzelela phela ukuthi ubaba uMgabe, u-former president, u-founding father weZimbabwe, bebonke labo father Zimbabwe oJoshua Nkomo, kunanzelela ilanga leli njengendlela eyafakwa ngayo ukuthi likhunjulwe. Kukhona ye abantu imibono iyachiyana, ngalisayihlonipha imibono yabantu ukuchiyana kwayo, ngoba abantu babona ukuchiyana. But okuqakathekileyo mina engikubonayo ukuthi bafundiswe abasakhulayo, bafundiswe ngoba yizinkokheli zakusasa. Yiko ilanga leli liqakathekile kakhulu ukuthi kukhunjulwe ama-founding fathers anjengabo uMgabe. uMgabe urole yakhe eyinye ayidlalayo, le history yakhe ekhanyayo ikhona. Yebo phela, kukhona ezinye izinto ezaphambanisekayo ngemva kokutholwa kukaZibuse ezinjengombhuqazwe lalelako, konke lokhuyana kukhona. Siyakubona konke khonokho. Yizi zinto ezaphambanisekayo, sibili, ezidinga ukulungisiswa ngurhulumente. Urhulumente nalowo ukhathazekile ukuthi alungisise into ezinjengazenezo, kudlule, kungahlali abantu bekhuluma ngakho. Yebo, sibili kwaphambaniseka, kodwa kukusalayo ukuthi angeke ukurabhe, ungeke ukususi kwesule ukuthi uMgabe wakhokhela ilizwe leli ekutholeni kuZibuse.
Udaba lwegugurawundi okhulume ngalo, bakhona abathi ngaleso sizathu uMgabe kamelanga ahlonitshwe ngaleyo ndlela.
Engathi ngilosi kambe umuntu ophilayo emhlabeni, wesono onjengalo. Ye, akuswelakali ukuthi kutholakale izinto ezinjengazeneza abantu abazibalayo, abazikhololayo, ikakhulu indaba yombhuqazwe. Indaba yombhuqazwe le, umongameli okhona kathesi usekhethe ukuthi abantu bakhulumisane ngalo daba lolu, baluphushe lulungiswe kuhle ukuze lungasali luludaba oluhlala luhlupha, luhluphe kusizukulwane, kulesizukulwane nesizukulwane esilandelayo. Kuye yindaba ehle ephelayo ngokukhulumisana nokulungisa khona kuyabo kudingakala ukuthi kulungise. Ngibona ngani yiyo indlela ekhona, ngoba indaba yombhuqazwe lenxa engasalungiswanga iyezahlala idala ukuthi nakusasa kube lezi zinto esingakhangelelanga ukuthi zenzakale, ngaleyo ndlela. So ngakho-ke ngokunjalo kuyadingakala ukuthi abantu kathesi ilanga leli baliqakathekise linjalo, lanxa kulokunye abakuswelayo okungahambanga kuhle okwayenziwa ngu-former president uRobert Mugabe.